Kuizika disenda ba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ndaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 31 Zibandlela 2019. Igama lami ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Amatitsha asevumelane ukukhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ngeviki ezayo. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga labantwana abahlala ezidaladeni kulokwesabela ukuthi ukungamanga kuhle kwesimo somnotho eZimbabwe kungezelela udubo lokwanda kwabantu abangelandawo zokuhlala. Inkampani kahulumende weZimbabwe ethwala abantu ngamabhasi eZupco isifake emgwaqweni amabhasi adlula ikhulu ukuba athwale abantu besuka lokuya edolobheni besuka emalokitini. Okwezemidlalo lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amatitsha asevumelane ukukhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ngeviki ezayo kulandela ukungavumelani lohulumende ngesilinganiso sokukhuphula iholo labo. Kumbiko obanjanisiweyo inhlanganiso ze Progressive Teachers Union of Zimbabwe leye Zimbabwe Teachers Association iZimta zithi sezibekezele kakhulu kusukela ekuqaleni kwethemu yalumnyaka amatitshala esiya emsebenzini engelamali kodwa sokufike kusikhathi sokuthi bakhalale umsebenzi. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga labantwana abahlala ezidaladeni kulokwesabela ukuthi ukungamanga kuhle kwesimo somnotho eZimbabwe kungengezelela udubo lokwanda kwabantu abangelandawo zokuhlala. Ingcwethi ezibona ngezinhlala kahle kaZulu zithi nxa lolu dubo lungasathathelwa ngamanyathelo lokuphangisa lungafika esibangeni esibi kakhulu. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Inani labantwana abatholakala bezulazula ezitaladini bedinga ukudla becela nemali ebantwini libikwa lingaqonga emadolobheni amaningi aweZimbabwe ukugoqela laseHarare. Umnumzana Albert Mazula, umgcinihlalo wenhlanganiso emele amalungelo ezakhamuzi zeHarare eHarare Residents Trust, uthi lolu ludubo olwavela kude njalo olulokhe lunzima ukwelesula ikakhulu ngezikhathi zobunzima obubhekane lelizwe kwezomnotho.
Udubo lama street kids ludubo esibelalo okwesikhathi eside. Sithola uzibuse kwakungela umntwana okuthiwa yi street kid. Kodwa ngokuma kwezinto kwaqala ukuthi kube labantwana abangama street kids. Kaningi kubangelwa ukuthi kwesinye isikhathi imuli nxa singahlalanga kuhle ubaba lomama babe sebehlukuluzwa sebecina bengena ke esitaladini abantwana abaningi abangama street kid kubangelwa ukuthi ezindlini abasuka kuzo akuphileki abantu abalayo imali yokuthi banelise ukondla imuli yabo kakuhle
unkosikazi Priscilla Misi Hayirambe Mushonga odlilunga lejali lephalamende njalo edume ngokulwela amalungelo amantombazana labesifazana uthi ukuqonga kwenani labantwana ezitaladeni emazweni atshiyeneyo kuyisitshengiselo sokuba isimo emazweni anjalo kwezomnotho siyabe singasihle
abazali befila abaningi bangikhona abantwana abanye abasele yibo asebethwele umuzi sithithi child headed families manxanga ikhuluma kaneningi labantwana laba abathengisayo amacansi udubo lwabo lukhulu ngolokuthi kasiyi ukuthi udinga imali yokuthi azipendele umlomo kumbalungisa ikhanda udinga imali eyokuthi agcine lokhu okuncane akutshiyelwe khona ngoba yena nguye osungumama osungubaba
umazula uthi sikhangela umumo kwezomnotho sibona ukuthi udubo lusasekhona sibili
kathesi singakhangela njalo siyabona ukuthi izinto zala zilokhu zisiba nzima kakhulu singakhangela insuku eziphelileyo kube lokukhwela kwamafutha ukukhwela kwamafutha kuza kutsho ukuthi impilo izaba nzima kakhulu kuzakhamizi zemadolobheni akumangalisi ukuthi udubo lwama-street kids lolu luzakwanda kulokuthi lwehle uhulumende usekeze wazama ngemizamo eningi ukuthi azame ukuthi abakhiphe ama-street kids wehlula kwenye isikhathi bake babagole babathathe babase kwenye indawo kodwa uzabona ukuthi bazabaleka baphinde babuyele ku-street esitaladini
Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba abantwana abaphila ezitaladeni eZimbabwe baphezu kwenkulungwane ezine 4,000 abagoqela bangabafana lamantombazana. Uhulumende walungisa isivumelwano seziqondiso zendlela zokulondolozwa kwamalungelo abantwana ngomnyaka ka-1998 zihambelana lezomanyano wamazwe omhlaba ye-United Nations Convention on the Rights of the Child kunye lese-African Charter on the Rights and Welfare of the Child. Ingcitshi ezibona ngenhlala kahle yabantu zicebisa ukuthi abantwana abaphila emigoqweni kumele bondliwe ngabemuli izihlobo bagcinwe langumphakathi kumbe bafakwe emizini yenhlanganiso ezimela ukugcina abantwana kumbe njalo benikezwe kwezinye imuli ezingabagcina kungela buhlobo ebizwa ngokuthi i-adoption ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha Voice of America ese Washington DC.
Inkampani kahulumende ethwala abantu ngamabhasi eZimbabwe United Passengers Company iZupco isifake emgwaqweni amabhasi edlula ikhulu ukuba athwale abantu besuka lokuya edolobheni besiya emalokitshini behlawuliswa idola lebondi umuntu ngamunye. Inyathela lokufaka amabhasi edolobheni selimangele abezimota ezincane labemichova ukuba behlise imbadalo yokuthwala abantu besuka kudola elilengxenye besiya kudola elilodwa lebondi. Inkampani yeZupco ihle yamanyana lamanye amankampani abethwala abantu kumango emide ukuthi bazothwala abantu emadolobheni. Loba nje abezimota ezincane behlisile imbadalo yabo lamhlanje ngemva kwemini enkulu intengo yomhluzi wezimota awehlanga kusukela isimemezelo sokudansa kwentengo yawo kunyanga edluleyo okwabangela ukuba kube lokutshengisela ukugcine kuthiya kulomonakalo omkhulu elizweni owedlula yonke lokhe ilizwe lathatha uzibuse. Kuli live talk lamhla kuhlelo labesifazane sisuzeni bomama sixoxa ngokudlwengulwa kwabesifazane ngamasotsha eZimbabwe okuqale ngesikhathi uZulu etshengisela emgwaqweni esola ukugugudeka komnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza iZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkosi entsha yakwele Malaysia uSultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ubekwe esikhundleni lesi wafungiswa emkhosini ongenwe ngabaningi esigodlweni semuli yobukhosi bese Kuala Lumpur esiba inkosi yesithathu lasithupha ukuba lobukhosi. Lomkhosi osakazwe kumabonakude lamhlanje ungenwe la inhloko kahulumende yalelo lizwe uMnumzana Mothia Mohammed. Eminyakeni emibili edluleyo kube lokuxokozela lokuvalwa kwamagagasi yokufinyelela ubulembu be-internet emazweni amaningi awezwekazi le-Afrika. Ingcwethi yezebulembu be-internet uRobert Blessing oqhube uphenyo lokucubungula ukusetshenziswa kobulembu uthi ngenyanga yakuqala yalumnyaka kulamazwe amane avalele ngabomo abantu ukuthi bangafinyeleli ubulembu phakathi komumo wokungahlaliseki kwezombusazwe. Ukukhetha abacebisi abangamachumi amabili lane okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo sokudale inkulumo abanye besithi inani labacebisi laba liningi kakhulu. Abacebisi laba babalisa usomabhizimusi abagoqela unkosikazi Divine Ndlukula, izikhwicamfundo ezigoqela uDr. Kuzinetsa Nzwimbo kunye labezokholo ababalisa uDr. Kenneth Mtata okhokhela umanyano wezokholo oweZimbabwe Christian Council ophange wethula umbiko wokuthi kasoze asamukele isikhundla. Lo mnumzana Trevor Ncube usomabhizimusi olamaphephandaba afana lelicothoza uhulumende eZimbabwe Independent. Embikweni awethule izolo sibalukhulu wedalela cabinet umnumzana Meshack Sibanda uthe abacebisi laba bazaphathisa ekucandeni umhlahlandlela wentuthuko lokuchasisa inhlelo zikahulumende phansi kohlelo lukahulumende olokuthi ilizwe livuleke amasango kumbe Zimbabwe is open for business ngesilungu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Bayinele sithi ngokunjalo abanye abantu babekhangelele ngakuthi umongameli kabe labacebisi oyedwa kumba babili kumba bangaki, hatshi lowana uyabe ngumcebisi nje ukuthi nxa izinto ziright kodwa emumeni nalo esikiwo umumo olukhuni kangaka onzima kangaka esiphakathi kwawo kudinga kube nabantu abazingcwethi abacebisi endimeni ezishiyeneyo kumbe ngithi kuma-categories atshiyeneyo entweni ezenza ezikhona njengokuthi nxa into ze-economy ezinjengalezi ezokuvuseleleni umnotho ezokuvuseleleni nini ezokwenza ezigaba ezishiyeneyo ngokunjalo kuchiyene kakhulu ukucetishwa kwamongameli emuzwe emumeni onjengelizwe elinjengeleZimbabwe elilezi nto zalo esesimeni esiri njengalezi kodwa ke asithi nangamazwe anjengabo-America nalalabo bantwana hathi yabudingala abacebisi abalingeneyo ngoba into zonke ziyabe zingani ziyahamba.
Nanto ke udaba mnumzana Mkandla uyavumelana laye na ubaba uGawule lapha uthi hayi inani leli lilungile njalo zingcwethi lezi zizaphathisa.
Ngiyabonga kakhulu umbono kababa uGawule former MP ulombono omuhle sibili awusekela ukuthi umnumzana upresident inani labantu laba bakhethileyo ngabantu abaqondileyo sibili ngokubunengi babo ku-advisory board or committee akudingakali iquantity yabantu kudingakale i-capability or ngathi thina iquality yayiyicabinethi sengisehlukana umbono lobaba laphana former MP le yikhabhinethi ecatshileyo ama-rights akhe yena upresident ukubana ebe namalungelo ku-appointa i-cabinet ministers kuphelele ebantwini abangu-5 ngalokho-ke usengezelele ngenxa yokuthi ubona ukuthi khona ngatrust i-cabinet ayikhethayo yona yena ngayithembi ngoba umkhabhinethi uminista nominista ulo msebenzi amele wenze ebe sireporta every 100 day ukuthi wenzeni yiso lesi sivumelane lesi esavumelana ngaso ebe siyakhetha i-secret cabinet yakhe leyo kazengeconsult abantu uvuke nje ezikhethela abantu bakhe and then ebantwini bangikhona nabantu abakhethiweyo groupu laphana eningi laphana i-G4
siphe ubaba uGawule uyizwe njani wena imbono kababa uMkandla la
ngiyayizwa imibono kaMkandla kodwa-ke ngithanda ukuthi ngithi ngiyiphendule khonapho kubaba uMkandla ukuthi baba uMkandla sinanzelele ukuthi isisekelo sombuso asiniki asithi ukuthi umongameli kaconsulte nxa ekhiphe ikhabhinethi asiniki khonokho ukuyazenzela umongameli isisekelo sombuso asilakho khonokho ebina nxa esekhetha i-advisory board yakhe yalani akukho khonokho ukuthi kusisekelo sombuso izinto ezinjengazenezo zibaliwe zikhona uyazenzela umongameli ngokubona kwakhe ukuthi angaqhuba njani umsebenzi okungamncedisa ekuqhubeni kwakhe umsebenzi ngokunjalo hathi ababaningi laba bantu njengoba ngisitsho ngithe mina ilizwe nxa lilowuhlupho olunjengalolu esiphakathi kwalo lidinga ukuthi abantu bacebisane ukucebisana kundima ezijiyeneyo ngobungcwethi obuthile yikokwenziwe ngumongameli mbona ngani ukugcwalisa khona kubongameli ukuthi alalele lokuthi azwe lokuthi abantu bona but kuyile abafuna kwenziwa njalo abantu labana bangakhangela la madoda anjengabo-Trevor Ncube uyakhangela ukuthi akazange akhangele ukuthi manje zakhetha abantu ukuzani uphi kuphela ngidobhabantu hhayi uhambile wangaphandle wadinga labanye abantu phandle ngale ukuthi hhayi asibeni ndawonye senzeni into yethu sindawonye sisebenzeni ndawonye yiko kusebenza ndawonye khona kungakhathalekile ukuthi ungwaliphi bandle
baba Mkandla ingqobe sezikuwe uthini wena ngalokho
hayi ngiyabonga sibili umbono ngiyawuhlonipha sibili umbono wakho kuformer MP kodwa iqiniso elipheleleyo iconstitution layikhuluma ngayo kazengivele kilandile angakhohlwa ukuthi khona undoda luvele wangena ngekhulu engene ngekhulu yona liyana wathi waqonde wayaphambili wamemetheke siya phambili singakukhohlwa khona lokho singakhohlwa sibili khona laphana ukuthi i-constitution kuleli lizwe kayisebenzi kathesi nje kanti obedeploye wona amasotha namapholisa lawa ngubani i-constitution yini yaleyo ngoba yena kathe ngikho phela ngubani okwenzileyo kathesi khona lokhu babubula abantu izindindinya kuphela bayakhala lapha i-constitution ngasile beneceleni lapha senze okwethu okwelizwe lethu ukuthi ovuka esenze okwakhe evuke esenze okwakhe we need to amend i-constitution yona leyo ukwenza ukuthi yonke into eyenziwayo ingene ngokusemthethweni ingene ngohlonipho lwabantu yikho mina ngubona ngazani yikho kumele kusebenzi asoze umuntu ephume i-cabinet nxa edinga i-advisory yakhe okwenza ukuthi khona kungadluli laku-parliament laku-constitution kungabi khona yikuthi ama-advisors phela kumele bewu-3-4 secret advisors abangaziwa ngumuntu abapublish egcekeni njalo kwakufakwa ama-advisors angama-interested parties bamuwisa khonafana bemtshelela eceleni wena futhi bama-advisor ungabala undoda lombalilelo u-Trevor Ncube kulabantu abangayila khonafana ngabe sebenza labo khona laphana i-constitution leyo ikhuluma ngayo baba kayitsho lokuthi khona kumele vele ebe labantu abangako yini yinto ayivele isazakala mdabuko yikho engazizenga abantu beyinanzelele beyifakela ku-constitution ngalokho-ke ngokwazi kwethu thina i-constitution kayi-amendwe into yonke siyifuna ingene ngomthetho kungazokwaba yinto nje ephunga ukuqunyelwa ngoba umuntu ulama-right kusasa sisavuka siqunywa amakanda izolo kuvuke kukuthatha imali zabantu kuthiwa ngama-2% kungakhulunywanga asiyitumbe neyinye i-constitution yona le evumela khona lokhu ukuthi umuntu egqekeze nje kuphela esikhwameni sakho ethela njalo i-2% engazani uyi-shareholder esikhwameni sakho konke khona khanga into esiyikhangeleyo asilibala sihamba ngakho sixoxisana ngakho kodwa liyavuka elinye ilanga linjengomgabo wavuka khona bemtshela ukuthi sondela ngale sihlalisane yinto ekuphele yabisisele yona le kathi kasifuni ukufikisa khona lapho sifuna ukuthi khona kube lokuhlonisana phakathi kwaleli lizwe
hhayi kuyezwakala baba Gawule wena uthini ngalokho okukhulunywa ngubaba uMkandla
ngithi kuba umkanda ngezwe sibili ukuthi kuba umkanda ukhathazekile nge-advisory board kababomongameli. Kodwa ke mina ngithi mina maningi ngithi izihlobo zami ezithandekayo ukucetshiswa nxa ucetshiswa akulanto endinga ukucetshiswa njalo ayisho ukuthi ukucetshiswa kulendlela ezimbili ungakuthatha ukucetshiswa ngoba ungakuthathi kusiya ngokuthi ubone izinto zakho nazinjani. Laphana ngaso kufika ikhabhinethi yethu elomsebenzi eyokwenza umsebenzi okuqhuba ukukhokhela ilizwe kuhulumende. Kodwa laphana abantu babeqakatheke ukuthi bacebise ukuthi liyabona lapha ukuze sithuthukise ezokulima singenza lokhu lalokhu 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 lalokhu. Liyabona lapha ukuze silokhuze kathesi singangcono sibeke imali le eceleni kumbe ibhondi le engasenzeki kuhle. Kadeni yakuncedisa nxa senza njalo masiyane ngesiba kungaba yilokhu yilokhu lalokhu ukucebisana koba upresident nxa esesuka laphana uyabe senonile ngomqondo esesiyahlangana necabinet yakhe ngemva kokucetshiswa ahlangana lapho kucabinet ngalesehlanganisa lalokho kokucetshiswa kuzamenza acine esiba lolwazi lokwenza okujulileyo ngokuthi uyabe ecetshiswa uyabe ehlomisiwe ukuthi ayenelise ukuthi abone ezizinto angaziboniyo.
Nanto udaba mnumzana Mkandla usigqibele uhlelo njengoba isikhathi sisesidliwe ngumangwe.
Hayi siyabonga kakhulu udaba olukhona sibili lapho endikhangeleyo ukuthi khona umngameli ulamalungelo siyavumelana lokho lo former MP ukuthi khona ulamalungelo okudinga ama-advisors akhe but inumber yangikhona leyo yesingayivumiyo njalo kala right kusasa uzafaka abantu abangu-100 210 e-parliament khonaphana abalingana nabantu abavotelweyo libe khona lisithi khona ule right ulelungelo a-a asifuni ama-weaknesses anjengonalowo sifuna ukuthi khona ngaripoti ebantwini ngaxhaswe ngabantu lokho kuthiwa khona ulelungelo kusasa uyavuka lapho efake izikhali zakhe ezidubule sonke ukuthi khona awulelungelo ngoba ngumngameli. No, asivumelani lakho lokho thina. Icela nje uphele ukuthi kube into nje ebalulekileyo enhle eqondileyo ukuze isizwe sihlonipheke kuhle singene emasikweni. Njalo-ke kakwenziwe masinyane okwenziwayo thina sibona ngazani ukuthi ilizwe leli libe nokuqonda leli. Ngathathe wona ama-political parties leaders wona la kumbe bangu-133 kumbe bangaki ngathathe ngoba ngithi babo bebe sebehluleka bebonke khona laphana kuthiwa khona i-government of nationalism. I-transitional government abethu yes ifunayo-ke thina yena leyo ibe nama-stakeholders wonke behluleke bonke bekhona laphana kuswelakala ozasola omunye kuya kuyathatha iziphofu ezingenalutho ezilukhangeleyo kusokuthiwa khona ngama-advisors bonke labana ungakhupha nje u-Trevor Ncube laphana ubathiye bonke labana benjiyana laba abakwani kumthwangwa laphana ne-advisory bonke benjiyana nami nje ningabamumathisa sikulokuqinileyo better than those quantity or kumbe kuthiwa kuyini yibhatalon kumbe yisekisheni asikwazi ukuthi kuyini khonakeya.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi yecubungula izombusazwe obexoxa endawonye lo mnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ivandla le-MDC lithi lamuhla likhweze isicelo se-motion esokuthi imbiko yokuthi kulabesifazane abathi badlwengulwa ngamalunga ebutho lesizwe icutshungulwe kuleli dale. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi zikhathazekile ngembiko le njalo imisakazo yakwamanye amazwe egoqela i-BBC le-ITV isike yakhuluma labesifazane abathi ngempela badlwengulwa. Kodwa uhulumende uthi abadlwenguliweyo kufanele bayebika emapholiseni ngoba kulodaba olulodwa kuphela olunje olwake lwabikwa eChidungwiza. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lo senator weMidlands unkosikazi Lillian Timvios owe-MDC.
Izolo sibizi caucus yethu ye-MDC Alliance eyama-MPs sabonisana ukuthi bakithi sithini si kwabanga nje abantu bakithi abarechwayo la ngamasocha la mapolisa ebusuku so ade sikhuluma nje sesithi asenze nje enye into nje ehlengiselayo ukuthi abantu nje bebekwazi ukuthi ku into le bakithi iyayenzakala lapha eZimbabwe enje bakithi amasocha lamakhonti sebevusa abantu belele bexotsha indoda bebophe betshaya indoda seberepha abafazi abantwana kuthiwa bekhalele bakithi so bagcwele nje omama kusefausi khathesi bagcwele abarechweyo abangakhulumiyo asikwazi ukuthi bangazi kodwa bakithi indaba leyi ibuhlungu khonapha ngivela nje ephalamenti ade ngibuza ukuthi iZimbabwe kathi izaba le rule of law nini bakithi
sibonile njalo kule video kamabona kude lapho lawe obukhona ligqoke ezimnyama likhuluma liyenze njani njalo umbiko wenu ubungowani njalo libona ingani izafeza yini njo
ade sifuna ukutshengisela ukuthi abomama beZimbabwe sicaphukile siyacaphuka asikufuni okwenzakala lokhu so khathesi eParliament uSenator Siphiwe Ncube terezi imotion yoneyo kurechwa kwabafazi so sizayidibeta from next week livezwa sidibeta sikhuluma ngendaba leyo ukuthi indaba leyo thina asiyifuni nxa umuntu ephambasile ngabotshe engatshaywa iconstitution yethu ayikufuni-ke lokhu ngokuthi sahamba ilokhuza sibuza ukuthi i-constitution kufanele ime njani hayi abantu abakufuni lokhu and i-constitution does not allow ukuthi abantu betshaywe abantu barephwe abantu bahlukuluzwe njengendlela ehamba ngayo khathesi bakithi
alo ke ngunkosikazi Lillian Timvio so-senator wesigaba se-Midlands engwebandla le-MDC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare ngesizwe imbono ethunyelwe ngabalaleli beStudio 7 kumakhala ekhukhwini iWhatsApp
balibona ngeStudio 7 nomendo into engifuna nje ukuthi ngiyichasise kancane ukuthi abantu abaseZimbabwe mabayeke ukulalela umnangaka umnangaka unamanga amakhulu kakhulu kungani amasosha la adula abantu mhlaka 5 August engakabuthwa okwamanje usekhuluma ngokuthi kuzabuthwa amasosha la adula abantu ayikho into ozayenzela kulamasinyelo ozawabopha into nje uyikhulume uzabe nje ikhuluma ngomuntu omethi khona ngizayenza kanje ngiyenza kanje amsure kunangaka ngicabanga ukuthi amantu bezimasho bayi-stupid abantwana kodwa into engiyibonayo abantu labo sebekuenhliziyweni zabo ney'nqondweni zabo besebekwazi kunano umuntu uyahlanyezela umuntu ekuphuma kayenzi bakithi kunamacala amaningi umuntu owayenzayo and sokwenzela umuntu na aphume isikhundleni okuzimona uzofisa ini intanga izonqunywa vele komuntu ngoba into eyenzakala ekhaya ku-right okay yena usekhuluma manje ngoba usebone ividiyo evizwe ngusiqayo ukuthi umhlaba ongusibona ukwenzakala eZimbabwe why engakhulumanga before ku-ZBC ZBC ukuthi kona ngoba iyabonisa everyday into ezingakala lapha eZimbabwe why engayikhulumanga into yangkhona esekhuluma manje ngoba sokunjani so kubuye izintatheli za out of the country zazwenza into enjalo bakithi uyabheda lo muntu uyabheda ukubheda nje uyabheda akayekwe nje lomuntu vele nje abantu bengamlali ukuthi ngiyahlusehlanya vele amhlusehlanyise igazi selimlabantu labo ababulalayo abaningi laba from i-ground and selimhlanyisa ungathi uyabheka nje bonke abantu ababuya ngathi Harare bonke nje abakuphalamenti ama-m p bonke nje ungathi sebehlanya nje kulanto abayenzayo babhedela abantu labo kodwa inkosi izobajhanga uswazi olubi ngiyabonga bafundi bendaba nabalaleli
alo ke ngumlaleli weStudio 7 osithumele imbono yakhe singakagqibi uhlelo lwethu kwesikhangele inhloko zendaba Ama teacher la sevumelane ukukhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ngeviki ezayo. Ngesikhathi amazwe omhlaba inanza ilanga labantwana abahlala ezitaladeni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje gama Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.